Impumela yophenyo lwanyakenye olweZimbabwe Demographic Health Survey siyethulwe iveza ukuba asesemaningi kakhulu amantombazana azithwalayo phakathi kweminyaka ichumi lanhlanu lechumi lesishiyagalolunye. Impumela le iveza ukuthi ingozi yalokhu iphindwe kabili kulabo abagcine ukufunda ebangeni laphansi kulakulabo abaqhubekela kubanga laphezulu. Ngakwelinye icele, uphenyo lolu luveze ukuthi selikhwelile inani labasakhulayo elisebenzisa indlela zokuvikela ukuzithwala, okukuthi inani lalabo elingafinyeleli ukuthola indlela zokuzivikela lehle ngamajumi amabili lasikhombisa ekhulwini, i-27%. Umongikazi uNkosikazi Lerato Stobodi uthi lokhu kubangelwa yikuguquka kwezimiso kugatsha lwezempilakahle ngokunikwa kwabatsha indlela zokuvikela ukuzithwala kusukela kumnyaka ka-2010 kusiya ku-2015 lapho asebesiza abasakhulayo emakliniki lezibhedlela lapho bethe bazadinga indlela lezi.
I-approach yethu siyaguquka kusukusela ekudaleni lapho esasithi abantwana umba umntwana osesikolo nxa esefuna indlela ye-family planning sasesithi hhayi asingeke siku-ove, but athe sikhulume layo umntwana sizwisise ukuthi ezefike esibangeni leso kungenxa yani. Ngokunjalo singabona esisixoxisene nguye ozakhetha ukuthi ulokhu ekufuna yini lokhu, nxa ekufuna thina sesimnika kanjalo.
Inhlolisiso le ithi inani labasakhulayo besilisa abasebenzisa indlela zokuvikela emacansini likhwelile ngamachumi amathathu ekhulwini, i-30%. Osakhulayo uNkosazana Angeline Moyo uthi lokhu kubangelwa yingxoxo esezike zabakhona ngokutholakala kwendlela zokuvikela ezikolo, athi kutshengisa ukuthi kungasiza ukuthi abasakhulayo bazisebenzise kabanzi lapho zitholakala lula endaweni ezifana lezikolo.
Inyathelo lokuthi abantwana ezikolweni baphiwe amakhondomu lilungile ngoba liyenza abantwana babe le-easy access yokuzivikela from ekuzithwaleni lokutholeni imikhuhlane le ethelelwa during sex. Amakhondomu nxa bewaphiwa ezikolo kuba lula ukuthi bawasebenzise kulanxa kumele bazithengele kumbe bathole ezibhedlela lakuma-clinics. Kodwa-ke kolunye uhlangothi esintwini ukuthi abantwana bezikolo baphiwa amakhondomu kubonakala njengendlela yokubakhuthaza to indulge in sex besesebancane kakhulu.
Lokhu kusekelwe yisakhamuzi umnumzana Richard Mpofu othi kumele kungakhohlwa ukuthi kulenani elithile ebangeni leli elazalwa lile gcikwane lengculaza eseliqalile ukuya emacansini elidinga njalo usekelo ukuphuma obala lesimo salo kanye lemfundiso yokusebenzisa indlela zokuvikela emacansini.
Abantwana abalomkhuhlane we-HIV abazalwa belawo balohlupho olukhulu ngoba bazithola besesimeni sokuthi sebekhulile labo, so kumele beqalise ukwenza awabo amacebo ngempilo. Kodwa kuba nzima ngoba laba abaphila labo ababengelawo lowo mkhuhlane babe bebaninela khatshana bengabakwazi, okwenza ukuthi abanye begcine beyenza kube yimfihlo, okwenza kube yingozi kulabo abangelalo leso sifo.
Isakhamuzi uNkosikazi Sibongile Mkandla yena uthi imfundiso ngokuzihlonipha yiyo eqakathekileyo ukuze abasakhulayo bangacabangi ukuthi balemvumo yokuya emacansini calaceleni ngoba lokhu kulakho ukubhidliza ubuntu emphakathini.
I think we need to strike a balance khona lapha, kungakhanyi engani sekukhuthazeni kakhulu. You know, children are children and kule peer pressure phandle lapha eningi okokuthi abantwana besakhula they will experiment, kodwa asibuyelenini ekubakhuthazeni ukuzigqaja ngemizimba yabo.
Uphenyo lolu luthi kumele uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ziqakathekise amantombazana ikakhulu asemaphandleni ngoba kuyiwo alokhu esilela ulwazi kanye lamathuba okuzivikela ekuzithwaleni kanye lemikhuhlaneni yengulamakhwa. Phakathi kweminyaka ka-2010 lo-2015 ulwazi ngengculaza kanye lokuvikela ukuzithwala lwehlile kumantombazana aphelele kubanga laphansi kwezemfundo kanye lakwabasakhulayo emaphandleni. Osakhulayo uNkosazana Amanda Ndlovu uthi imfundiso ngengculaza kanye lokuzivikela iyasilela ezikolo njalo abadala basavamanga ukukhulumisana lentsha ngemizimba yabo lenguquko ababhekana lazo esibangeni lesi sempilo zabo.
Ngicabanga ukuthi abantwana kulezi nsuku abatholi i-information eningi mayelana le HIV and AIDS akula like ufundiswa asifundiswa these days nge HIV and AIDS kumbakula like abadala abasixwayisayo and kathesi bakhona abantwana abazalwa belayo i-AIDS so abantwana laba bakwanisa ukuthi bebe bekhule belayo and abanye babengakwazi khonokho labo sebezagcina beyithola ngenxa yokuswela ukufundiswa kwangkhona.
Umongikazi kwesinye sezibhedlela zemaphandleni eGwanda, unkosikazi Nomalungelo Sgola, uthi impumela yokuswelakala kolwazi bayibona nsuku zonke lapho abathola amantombazana aleminyaka elithumi lambili esiza esibhedlela ezithwele okufiphaza ikusasa lawo kanye lensane abazitholayo.
Ingozi ikhona ngoba abantwana umntwana lo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi so ngabantwana ababili anti yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lo. Sibe sesikhangela ke lo mntwana ozalwayo laye. So umntwana lo laye uba sengozini ngoba umama wakhe kalalwazi oluningi.
Impumela yeZDHS iphatha inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela impila kahle yabo mama abazithweleyo, udlakela ezindlini, ukumemetheka kwengculaza kanye lamalungelo oluntu kwezemacansini. Uphenyo lolu lukhangelelwe ukuthi lusetshenziswe nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthatha izinqumo ngemithetho edinga ukubekwa lokuguqulwa kanye lokwabiwa kwemali ekhona ukuze isetshenziswe ukulungisa lapho okonakele khona. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Spanda.